Impile sizele I humanitarian crisis enkulu kakhulu emhlabeni ngaphandle kokufa kwabantu abantwana omama ngaphandle kokuthi nje kudilizwe lama building esikubonayo ngaphandle kokuthi kuqhubeke kudutshulwana ngaphandle kosizi olukhulu esilubonayo ikusasa yobudlelwane yalaba abalwayo izaba nzima ukuthi babuye njalo babuyisaniswe bakwazi ukwakhelana njengabomakhelwane ngakho ke impilo esiyibonayo idale ihumanitarian crisis enkulu kakhulu usizi olukhulu kakhulu kodwa ke phezuko sizi lolo ikusasa yiyeza bayinkinga futhi kakhulu ngakho kuyadingeka ukuthi iqedwe lyampi iphele ukuze abantu bahlalisane ngendlela efaneleyo bakhelane ngendlela efaneleyo
ngenxa yalimpi sibona laphana abantu abaningi abafika phose i 2 million sebeziphephele sebelahlekelwe imizi yabo eGaza laphana ubona ngani kwini okungenziwa ukuze kuphathise abantu laba sikhangela kakhulu amalungelo abo ukuthi bathole ukudla lokunye okwenza ukuthi impilo ibe nehloniphekayo
into edingakalayo okwamanje ukuthi abantu labo lapho abakhona bezithethele bazuze ukudla bazuze ukwelatshwa bazuze zonke izinto eziza kwenza ukuthi bathethe bavikeleke njengokwemithetho ngokuhambisana nemithetho yomhlaba balamalungelo labo bantu zonke izinto abafanele bazizuze kumele bazizuze okwesibili kuzafanele ukuthi kuphele impi kwenziwe ireconstruction labo bantu basuswe lapho asebehlala khona beziphephele babuyele emzini yabo okwamanje abaningi imizi kayisekho ngakho kuzadinga ukuthi kwakhiwe kabusha kube le reconstruction ephangisayo ezakwenza ukuthi bakwazi ukuthi babuyele emzini yabo bafice kwakhiwe izikolo kwakhiwe izibhedlela kwakhiwe imigwaqo kwakhiwe konke okuzakwenza ukuthi babe lempilo eqondileyo kanti ke okuyikho okudingakalayo kusiya phambili ukuthi kwakhiwe lokho okuthiwa yi-two state solution kube lelizwe le-Israyeli lele-Palestine akhululekileyo angesabi ukuhlaselwa alokuthula aphilisana njengabomakhelwane kungekho elesabelinye elesaba ukuhlaselwa
bone amazwe amaningi engenela laphana esithi hayi akube lokukhulumisane kwake kwamiswa into yokwesikhathana ubona ngani okungamisa impi kungaba yisivumelwano esinika njani
into eza kwenza ukuthi ine impi yokuthi amazwe amakhulu alamandla afake ngaphansi kwesithupha iPalestine le-Israel ukuthi bame ukuhlaselana bakhulule labo bantu bonke ababotshiweyo kungaba ngama-hostages kungaba ngabantu abasemajele kungafanelanga basebeqala ukukhulumisana ngendlela efaneleyo ezazala u-Israyeli lokuthula iPalestine lokuthula bengomakhelwane abaphila njengawo wonke amazwe aphila engahlaselani bathengiselane baxoxisane sebengamazwe ahlukeneyo lokho kuyinto eqakatheke kakhulu kodwa kwamanje kumele imiswe impi kukhululwa abantu bonke abafanele babe lokudla kufinyelele kuba ukudla kube sokuqala into eza kwenza ukuthi kungabuyi kube khona lokho esikubonayo kuzalwe ukuthula okuzalwa ngamazwe abe phila ngendlela ehloniphekinye nelinye.